Umfundisi walinhlanganiso uMnumzana Zenzo Nyoni uthi imisebenzi uhulumende ayithembisa abantu phambilini kokhetho abakayiboni. Umphathintambo wezabelo uMnumzana Xavier Kasukwere lonobhala wogatsha lwakhe uMnumzana George Mlilo babikwa bemise ukwakhiwa kwemolu le besithi inkampani yeTerracotta ebimele yenze umsebenzi yaphiwa leli thuba ngudlu.
Sinikeza uhulumende weZimbabwe ithuba elincane elingangemaviki amabili ukuthi li-responde and to make sure ukuthi igodini yabe siqalisiwe ukuthi isearch.
UMnumzana Nyoni ubike ukuba intuthuko eza kobulawayo inkulu njalo iningi labontanga alisebenzi ngoba isimo selizwe simi kubi.
Ngokukhala kwabontanga beZANU-PF sokukhoze wabangela ukuthi iZANU-PF abakhulu bakhona becine bengenela bethi kakumiwe.
Wabasakhulayo uNdodana Moyo ukhuthaze uhulumende ukuba bazi ukuba ontanga bahluphekile njalo abasoze bavumele abantu abasuka esigodlweni eHarare bezolawula ngentuthuko yakobulawayo.
I-council yakobulawayo lehofisi kamama uSandi ukuthi sicela lesenza khonokho bakwazi ukuthi ontanga bahluphekile kobulawayo bengadlali ngathi.
Omunye njalo osakhulayo usiduduzile Mathonsi uchaze ukuba impilo inzima osokubangele ukuthi amantombazana amaningi athengise umzimba ngokuzama ukudinga imali. Ubike ukuba bebesebele themba lokuba bazathola imisebenzi kodwa sebedana ngenyathelo likahulumende elokumisa ukwakhiwa kwemolu egodini.
Abaningi bethu sitholakala sisemgwaqweni sithengisa imizimba senza konke okunye okungalunganga but bese sibona ithuba lokuthi lanxa kungayisimi engiqatshiweyo kungumne wethu kungubaba endlini kuzaba khona ithemba lokuthi ngingasayi laphana emgwaqweni.
Abantu abadlula inkulungwane eyodwa bakhangelele ukuqhatshwa ekwakhiweni kwemolu le ngemali eyizigidi ezingamachumi ayisithupha i-60 million njalo izakhamizi eziningi zithi akuqhatshwe yena hathi abantu abasuka kwezinye izabelo bazobathathela umsebenzi. Ngimele i-Studio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo Moyo.